sepusini ahambe ekhodi ukugcotshwa kwakhe kuyamele kumiswe kumelele impumela yekhodi ukuthi izadetermine kanjani. Kodwa nxa umuntu ethe wakhangela ukuthi i-situation efikiyo eZimbabwe le is one of its own kind. Anje kathi sicabanga ukuthi thina into zibanjwa ngendlela enje kodwa ngendlela esokusuke wabanjwa ngayo ngani kwehlukile. Ungakhangela omthwangwa bekhuluma laphana ukuthi wena uthe eZimbabwe uze ubuse kuyamele ukuthi lawe ugadle baphinde bakhuluma njalo ukuthi lapho ungagadlanga hhayi kodwa uphinde. So it's a very difficult situation but ngamazwi lawana esithi asikwazi ukuthi azagelezela ngathi ine-constitutional democracy esicabanga ukuthi siyiyo yona kumele ukuthi ukugcotshwa lokho kumiswe kuze kuye nxa kulezi zinto eziyangena enkantolo ngoba amalanga okungena enkantolo sesondele wayengakapheli then aba-challenge aba-challenge but sebebavalela phani nxa ukhangela le-SADC report ivele yatsho yathi hhayi amakhotsi when you are dealing with these things uyakuthela amanzi emhlani wedatha.
Iyona i-CCC igqwetha ungayikhuthaza ukuthi ihambe enkantolo yini kumbe ingahambi ngoba abanye baleli bandla esikhuluma labo bathi kababona ukuthi bengaphumelela ngoba sebeke bayilandela lindlela ngo-2018 kodwa behluleka.
Well, mina I'm a court animal, ngathi kuhanjwe court but impumela lami ngiyabe ngikwazi ukuthi ngendlela indlela kade kubanjwa ngayo ingabe ingasoze itshintshe. Kodwa well, i-situation ekhona le it's a political situation efuna i-political solution more than anything. So inkantolo if one looks at indlela i-SADC report ekumise ngayo ithi inkantolo ukuye enkantolo eZimbabwe udila lezinto lezi akusoze kuphathi. Ngakho ke if one follows that kind of reasoning it will be a futile exercise for i-CCC ukuthi iye enkantolo. Kodwa laba nxa befuna ukuthi babuse bebodwa kathi mbani vele ozabavimba.
Amazwe athiyeneyo ngisho lamaqula inhlanganiso ezithiyeneyo ezifana labo SADC, African Union, o European Union, o Melika, o Bilitane bonke bathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Asithi uMnangagwa eqhubeke egcotshwe ngomvulo ubona amazwe wonke la ngisho lalawa awe-SADC lawe-African Union ekwamukela njani lokhu azaqhubeka kuyilokhu esithi i-business as usual yini ngesingisi edlelana kuhle lo Mnangagwa leZimbabwe.
Into ekhona yikuthi the reason why kusenziwa i-election is to say i-government yona leyo ezafonywa soon after an election is a legitimate government. So ama-pronouncements abo ngokuthi they've delegitimized i-government ezabizangena ukudlelwane kwangibona kuyabe kukudlelwane okungamanga kuhle ngoba i-recognition yiye ngathi kuyahlupha la. So amazona lawo nxa sese akhuluma njalo well we've seen ama-responses ezanu-PF ama-responses ezanu-PF awuthini go to hell and if you get there and hang